So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ku Studio 7 ngomgcibelo mhla ka 8 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wayengumabhalane wakuqala umsondi wekhansile yakobulawayo uMnumzana Michael Nkanyiso Ndubiwa ubekiwe namhla emathuneni eLady Stand Cemetery kuleli dolobho, kulandela ukubhubha kwakhe ekuqaleni kwayo nale iviki.
Njengokubona abantu buningi kutshengisa ukuthi wona undiwo bengumuntu wabantu, bengumuntu wabantu njelo iBulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes, yikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life ukuthi ukuthi wayephila labantu kuhle.
Uhlupho lokusilela kwamabhasi lamakhombi lulokhe lusidla ubhedi ngokobulawayo.
Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini, bekuphileka ngoba bebedobha khonokho okuncane ukuthi bayekudla nabantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izimali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezijeleyo bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi.
Kulandela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza, amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso yezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Wayengumabhalane wakuqala umsundu wekhansile yakobulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Ndubiwa ubekiwe namhla emathuneni eLady Stand Cemetery kulelo dolobho ngemva kwenkonzo yokumvalelisa eqhutshelwe e-Amphitheatre Centenary Park ekuseni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Abakade besemngcwabeni kadokotela Ndubiwa bamncume besithi ubeyindoda emadodeni njalo uliqhawe elingadingwayo ngomsebenzi awenzela ilizwe. Bonke abaphiwe ithuba lokwethula amazwi enduduzo lokumvalelisa bathe ubesebenza gadalala njalo elobuqotho. Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uchaze uMuyi njengomuntu owasungula inhlelo eziningi zentuthuko ezilokhe zisebenza njalo eziyizo ezipha leli dolobho isithunzi. Umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Isaac Mabuka uthe idolobho lilahlekelwe.
Hayi, sibhujelwe sibili. Njengokubona abantu buningi kutshengisa ukuthi wona undiwo bengumuntu wabantu. Yes, bengumuntu wabantu njelo iBulawayo imi nje ngenxa yakhe. Yes, yikubona kuhlangene amabandla wonke abantu abavela from all walks of life ukuthi ukuthi wayephila labantu kuhle.
Ukhomishina Jafet Ndabeni Ncube owayengumeya wedolobho lakobulawayo uthe ilizwe lilahlekelwe yindoda eyayisazi abantu lomsebenzi.
Silahlekelwe sibi sibili yindoda umuntu.
Sizacela bakithi ukuthi
singasazi abantu esazi umsebenzi elembeko elomfijo. Silahlekelwe sibi sibili nguNdubiwa, wasebenza kwazi abantu, wayesazi abantu labantu bemazi. Yikho lo msebenzi wakumhle kangaka.
Omunye njalo owayengumeya waleli dolobho uMnumzana Patrick Thabamoyo uthe balusizi ngokulahlekelwa indoda eyayisebenzela uBulawayo ngothando.
Lusizi kakhulu, into ebuhlungu kakhulu ngokuba indoda eyayisebenza isebenzela uBulawayo ngothando.
UMnumzana Mofati Ndlovu owayengumabhalani wekhansili yakobulawayo uthe ngakho ongenelisa ukufeza okwenziwa nguMuyi.
Ubaba uNdiwa Ndubiwa njengoba lizile imisebenzi yakhe iyamangalisa. Angikholi ukuthi ukhona oza kwenza imisebenzi yenziwe ngubaba uNdubiwa. Ngakho-ke usedlule undubiwa kungathi laba bamlandelayo bangalandela babe lezi babe ezile umsebenzi kandubiwa babe bafunde ukuba leli dolobho belibanjwa njani belisebenza njani banengabantu abazuze abalenzuzo ngomsebenzi kandubiwa lami ngomunye engafunda kakhulu ngisebenza lo ndubiwa nanti qhawe selihambe uhambe lindubiwa kodwa boku isikhathi sakhe
indodana kamuyi uHorace Ndubiwa uchaze ukuba uyise ubeqotho ekuphileni kwakhe lemuli njalo balahlekelwe uthe ubephethe umkhuhlane wezinso oyiwo omthetheyo esesibhedlela seMathadei Hospital ngolwesibili Umuyi wayengonsundu wakuqala ukuba ngumabhalane jikelele kuzwekazi le-Afrika. Uchiye ikhosikazi lakhe uLydia, abantwana abane, abazukulu abayisificaminwe mibili lezizukulwane eziyisithupha. Uzelwe ngo-1934 eCezwane njalo abazali bakhe kwakungumkhanyiso lodumile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo e-amphitheatre ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulandela ukusayinwa komthetho we-Constitutional Amendment Bill No. 2 izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uqalise ukusebenza. Amanye amagqwetha kanye lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi balubhekise emthethwandaba lapho abazaphikisa lolu daba. Igqwetha lakobulawayo uMnumzana Ngqobani Sithole ngomunye osowaphikisa umthetho lo emthethwandaba, njalo ezinye inhlanganiso ezizimeleyo labanye abameli bathi bazathatha inyathelo elifanayo ngoba ulongcindezelo ikakhulu olokuthi umongameli usengazikhethela abehluli. Kodwa abawuvotelayo lo mthetho edalela eParliament lele Senate bathi ulempawu ezibalulekileyo ezivalisa ukuthi abesifazana bephiwe amathuba alinganayo labesilisa kulawo amadale, njalo labatsha bengene lula. Inhlanganiso ezizimeleyo bezithe gwaqa izolo kobulawayo zicubungula udaba lokusilela kwamabhasi lemitshova kuleli dolobho ngoba abangabhalisanga kwinkampani yezobukho bephanjulwa emgwaqweni ngamapholisa. Lokhu kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa ngabahlali bakobulawayo obuqoqwe inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, lapho abavumelane ukuthi bazalobela uhulumende kanye lecouncil yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizinisi yokuthwala abantu ukuthi besebenze. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi usanda ukwethula umbiko echasisa ukuthi baphambula izimota ezisebenza ngokungekho emthethweni kanye lamakhombi lamabhasi athwala abantu wona engabhalisanga kwinkampani yezobukho, njengalokho okwanqunywa nguhulumende emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa losomabhizimusi uMnumzana Abednego Bebe, isiphathamandla senhlanganiso ye-Motor Industry Association of Zimbabwe.
Kakula sizathu sokuthi sisole amapholisa ngoba benza umsebenzi abawuthunywe nguhulumende wezano. Uhulumende wezano nguye owehlulekileyo ngoba utholeke kulamabhasi ezubuko okwakuthiwa yi-ROC ngesikhathi samagiwa, akade sebenza umsebenzi oncomeka kakhulu. Babhidlizile ke lawo mabhasi behluleka ukuwalondoloza, behluleka ukuthenga amatsha. Njalo ngesikhathi samakhiwa bekule competition ngoba kwakulama zimota ezincane ezazivunyelwa ukuthi zithwale abantu, njalo zazivunyelwa ngendlela eyayihlelwe nguhulumende. Uhulumende ofanayo ufike wangezelela ke wafaka lamakhombi. Emakhombini lapha uzakhumbula sithandekela izimuli eziningi beziphila ngezimali zamakhombi. Abantu abaningi bebethola imisebenzi emakhombini. Bekuphileka ngoba bebedobha khona okokuncane ukuthi baye kudlala abantwana. Njalo abanye baphuma emsebenzini bathenga lawo makhombi, abanye bayaboleka izibali emabhanga, bayaboleka izimali endaweni ezijiyeleyo bethenga lawo makhombi. Khathesi nxa sokuthiwa angasebenzi, kodwa uthi uyakhangela abantu nxa sebemelele lo zupho bayatshayisa abantwana babantu batshayise abazali ngo-5 kodwa bazazi bayafika endlini ngama-9-10 ngenxa yokuthi bonabo zupho kuthiwa ngozupho abathwala abantu kabenelisi ukuthwala abantu kodwa isikutshoyo ukuthi hayi kuzaphela ngoba okungapheliyo kuyahlola.
Kuyini okufanele uhulumende akwenze ukuxazulula lolu daba ngoba abanye bayakhonona ukuthi inkampani yezukho isilalokho okuthiwa ngesingisi yimonopoly ukuthi kube yiyo yodwa evunyelwa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Okwenzakalayo ke ukuthi ke uhulumende kufanele aqinise imithetho yokuthi abantu balandele i-COVID-19. Enze lokho kuthiwa ngama-educational programs ngoba abanye balokungazwisisi ke okwenzakalayo ke COVID-19 njalo ngokungazwisisi bakhanye engani bayadelela ngoba lakho phela ungakhangela konoko ukuvala amabhasi esithi uzupho nguye oncedisa ukuthi kuvikelwe ke umkhuhlane we-COVID-19. Ngibona ngani mina ke kuwesi ngoba abantu bengakangeni phakathi kwebhasi ufica beminyene bezindwendwe ezinde kakhulu. Nxa ibhasi ifika ufice njalo beminyana bengena phakathi kwebhasi. So angiboni ukuthi ngokuthi ke amabhasi abe ngawe zupho kuphela kuyancedisa ukuthi kuliwe lo mkhuhlane lo we-COVID-19. Uhulumende okufanele kwenzeke ukuthi akakhumbule ukuthi ukubulala abantu nge-COVID-19 lokubabulala ngokuthi abalambise ngoba sekhipheke lokho akade bethola ngakho okokuthi baphile kuyafanana nje xathu. So kutshengisa ukuthi nguhulumende onganakiyo abantu, uhulumende ongalandaba lokudubeka kwabantu, uhulumende ongalandaba lokuthi izimuli zilala zidlene ziphila ngani ngoba abaningi bebephila ngazo zona izimoto ukuthiwa zingahamba emgwaqweni zithwala abantu.
Lo ngusomabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe oyisiphathamandla senhlanganiso yeMotor Industry Association of Zimbabwe. Izakhamizi zedinde phansi kwendlona uchifu Nakatambe zithi zihlalele evalweni ngoba zingaziwa ukuthi inkampani yamaChina eDenfa Investments ebikwa yaphiwa imvumo nguhulumende ukwemba kulindawo iyaphenduka kumbe hayi. Inkampani le yayisifake itende kulindawo ekhomba ukuthi isiqalisa ukusebenza kodwa izakhamizi zakhonona zisithi isiphetho ukuthi zikhutshwe kulindawo. Lokho kungavunyelwa ukuqhubeka. Esinye isakhamuzi sabotshwa njalo sasiwa emthethwandaba kulandela lolu daba. Umphathintambo obona ngezokwenjiwa kwemigodi uMnumzana Winston Chitando ubikwa wenqaba ukuhlangana lezakhamizi ukuze azichasisele ngalolu daba. Ukuze sizwe okunenge okwenzakalayo sixoxele siphathamandla se-MDC Alliance uMnumzana Daniel Molokela omela iHwange Central edalele ephalamende obexhasana lezakhamizi kulolu daba.
AmaChina babuya last month bayenza i-exploration endaweni enye. Sahamba sabatshela ukuthi ni asila kujabula ngendaba leyo. Bayenza khonapha bayenza khona basebesuka but kumele bayenze indawo eziningi bekhange behlolisise ukuthi kungaba le-coal abangayo sina sebesenza umgubuvu lomgodi ngayo. Okwamanje kuthiwa bekho amaChina kodwa izakhamizi lokho ezilokukhonona ngendaba leyi lokho zifisa ukuthi indaba leyi kayikhange lisise kakutsha.
Yona inkampani ebikwa ifuna ukwemba kulesi sigaba ilokhu isebenza yini njalo izivikela ngokuthini nxa likhulumisana layo.
Okwamanje ikhampani le isisukile edinde asikwazi ukuthi iyaphenduka nini. Lingakhohlwa balaleli ukuthini ilelungelo lokuqhubekela phambili nomsebenzi lowo ngoba ile presidential special grant to explore i-coal eHwange. So iyasekelwa ngumthetho weZimbabwe kodwa thina njengezakhamizi zaseHwange sithi sicela ukuthi kube lokuhlala phansi sizame ukukhulumisana umsebenzi lo ongakaqhubele phambili. So asikwazi ukuthi amaChina lawa baphi luganini kodwa okwamanje abasekho edinde.
Lo umnumzana Daniel Molokele isiphathamandla sebandla le MDC Alliance emela iHwange Central edale lephalamende. Abazali emaphandleni sebeveze ukudana okukhulu ngempumela yemhloliso yezinga lika form 4 e-O-level ngoba bekhala ngekusasa yabantwa babo abangaphumelelanga ezifundweni. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ugatsha lwemihloliso lezimseki lubeke ukuthi impumela yemhloliso ye-O-level yanyakenye yehlile ngesilinganiso esifika phose esikhombisa ekhulwini 6.8%. ugatsha loluluthi lokho kubangelwe ukuphazamiseka kwezemfundo ngesikhathi sokuvala kwelizwe ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Phakathi kwabafundi abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathuma esiyagalombili 184,249 inani labaphumelele kuzifundo eziphezu kwezinhlanu baphezu kwenkulungwane ezingamathuma amane lanhlanu 45,644. Iningi labafundi abangaphumelanga ngabasezikolo zemaphandleni. Umnumzana Credo Mpiro oyisakhamuzi amatobo uthi akumangalisi ukwehluleka kwabafundi laba ngoba uhulumende engaqakathekisi ezemfundo.
Akula ma-results lapho esingakakhuluma ukuthi abantwana babhasile 0, 10%, 20%. Kusasa labantwana ayisasa labantwana alikho alikho. Okwamanje abantwana bafunda 2 days abafundi bahamba bemakisa kuphela ukuthi bakhona, akufundwa ezikolo. Hhayi, akula kusasa elihle labantwana as long singaphansi kwalo uhulumende lo okhona lo we-new dispensation. Hhayi hayi, lo ngani walanda uzobulala imfundo yabantwana, akula nto ekhona la.
Umnumzana Agent Moyo ongumqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni uthi ukwehluleka kwabafundi bemaphandleni ukuqhuba izifundo zebulenjini ngesikhathi sokuvalwa kwelizwe kudala ukungaphumeleli kwabo ezifundweni.
Amadlasi alonyaka abe phansi kakhulu ngoba abantwana babhala imihloliso bengazange belungiselele. Wasaying now education is not for all, is for the rich. Laba aba izinoti zazikwanisa ukuhambisa abantwana kuma-online lessons bekubhadala ama-extra lessons. So abadala bemakhaya abalayo leyo mali.
Ukansila ka-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu laye uthi yadanisa impumelelo yemhloliso ye-O-level yalonyaka.
Impumelelo yalomnyaka imbokunye okumangalisayo. Akulabuhle kuyadanisa nje kwenza wehlise lenyembezi. Akulanto enhle sibili impumelelo yabenzi kakhulu. Nxa sikhangela sibili imbangela lona lolubhubhane olube khona yilo lwenze impumelelo yehla. Kunjalo nje singakhohlwa ukuthi laba balisi labo khona lokhana ukungafundisi kwabo bekhona ngezimali kwenze sibili imfundo yabantu abethu yehla kakhulu ngoba bevele bengafundi.
Futhi njalo kusasa ilizwe leZimbabwe iluvilibana ngoba abafundi abangaphumelelanga bengaba yizephulamthetho ongadala ukuthi kungabi le ntuthuko elizweni.
I-human resource engabantu abethu ivele iwele egodini elinzima emgodini ongelamkhawulo. So ngibona engazani empilweni yabo yonke sibili abantu abethu sekukreatwe nje abantu abangelala msebenzi okhanya kusasa yaleli lizwe ngenxa yokungabhasi kwabo lokuswela imfundo izaba semnyameni. Ngikhangelele nje ukuthi kuzaba lobugebengu obukhulu ngayo nale impumelelo eyenzakeleyo yabana laba abantwana abangazange benze kuhle. Okwabo sebezakhangela imikude bakhangele nje wonke le msebenzi yonale mibi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown yikho kudala ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli ezifundweni. Uthi ugatsha lwezemfundo luzaphuma la maqhinga okufundisa ukuze abafundi bengasaleli emuva ezifundweni zabo ngalesi sikhathi sobhubhano lwe-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu asebehlaselwe yi-coronavirus selokhu yaqhamukayo ekuqaleni komnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu lasitshiyankalombili 38,403. Njalo igcikwane leli selibulele abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,576. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,422. Lokhu kulandela ukuhlaselwa kwabahlanu yileli gcikwane izolo kanye lokubhubha kwabahlanu. Ngenye lichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
El lingali tshona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Abel Khumalo sixoxa ke ngodaba lwenkosi yakwaZulu kwele South Africa zwamwa ukuqala ungasela ukuthi ukubhubha kukaMadlamini wayenguye owayeseyinkosi abanye bathandabuza ukuthi kungakwenzakala ngemvelo na kumbe kulesandla somuntu
yebo Chris ngiyabonga ukungena ehlelweni ukubhubha kwamama Madlamini ingathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu singazi isiqiniseko ukuthi isiqiniseko esingakanani but bathi kungathi kwaba nesandla ngoba ngathi kunombango wobukhosi laphaya so asikwazi ngeke ngisho ukuthi iqiniso ngeke ngisho ukuthi ngamanga but ngathi kwaba nesandla ngokuzwa kwethu
yena uMantombi Dlamini ube kwenjani kuhambe kuhle nango kuzwa kwakho
yeah yena ubekwe kahle kakhulu ubekwe kahle akuzange kube nenkinga kwenziwe isiko kwaqedwa umsebenzi
ukukhethwa kuka mnumzana misizulu kukhanya lakho kungathi akuhambeli kuhle abanye abantu ungasela ukuthi wena kuyini ukuzwayo ngokukhethwa kwakhe
vele endaweni zobukho isikhathi esinenguba nombango ngabheka even nakithi ngale kunabanye abafike babangise ngoba ubukhosi into enkulu wonke umuntu ufuna ukuba yinkosi kodwa lo okhethiwe uvele bekubhaliwe kuwill ibaliwe ngubaba uGatsha waseibaliwe abanye bangathi bayakusola bathi iwill lebhalwe lapha kuyona iwill ifekhiwe kodwa nje vele ubukhosi bunombango isikhathi esiningi so akungimangalisi lokho
umbuzo wami wokugcina na ubona njani wena okwenzakalayo kundaba yobukhosi bakhona ngapho eSouth Africa kwaZulu ukuthi nxa sikhangela okwenzakalayo kutshengisani ikakhulu isifundo esingatholwa eZimbabwe lapho okungakabi lenkosi esikhange esifcotshwe ngokusemthethweni
indaba yobukhosi le ibalulekile especially ebantwini bakithi esibhiliva ebukhosini engathi amanguni so isifundo esingaba khona kubantu bakithi ba especially la esibuya khona eZimbabwe ikuthi ukubambana ungabheka nje abantu beNatal noba nje kube khona ungathi akunakuzwana kodwa ukubambana nenhlonipho nokubakwazi ukuthi isiko labo liphathwa kanjani so isifundo thina esingasifunda ukuthi yikho lokhu ukuthi kufanele sibambane njengabantu bakomthwakazi ma lo sekhethi ukuba inkosi sibambisane naye siqhubekeni siye phambili njengesizwe kungabi nembango le nokuvumela izitha zisebenzisa abantu bakithi ukuthi basiduhlise bathi yelo akuyona inkosi lo akuyona inkosi ngicela sifunde njengabantu bakithi bakomthwakazi njalo siyekeni indaba eyiyo esenza sihlukane phakathi yokukhethana ngemhlobo ikhalanga itonga inambiya ixhosa indebele singabantu singamandebele sonke asibambaneni okhethiweyo ukhethiwe abe inkosi asithungamele simhloniphe sithi bayede wena wezulu
ungavalelisa abalaleni
ngiyabonga abalaleli sengathi singaphumelela singumthwakazi
lo ke bekungumnumzana Abel Khumalo ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Theresia Nyathi isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa ukuhlanganiso elwela amalungelo wabahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association sicubungula uhlupho olubhahileyo kulezi nsuku olokusilela kwezimota ngenxa yokuthi ezinenye azibhalisanga kunkampani yezukho
njengokukhalazwa nguhulumende esithi wenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Sibe lomhlangano ngoba ama-residence izakhamuzi zakoBulawayo ziyakhala zibasupho olukhulu okunye okumangalisayo ngezukho le eyaba introduced nguhulumende. Bayakhala kakhulu, amabhasi malutshwane njalo kafiki ngesikhathi. Njalo into eshuphayo, uma ilanga kungela dizili akula muntu abamtshelayo ukuthi namhla idizili kayikho kumbe lingangeni edolobheni. Uzathola ukuthi abantu bazangena ekuseni befike emsebenzini bethe sebephenduka lapho abazela khona. Ntambama akusela lutho. Uzathola abantwana besikolo sebedukeka, omama sebedukeka, labo lezisebenza obaba ngalesi sikhathi sebeshukuluzile. Okusenze sathi kasihlangane nini thina njengezakhamuzi zakoBulawayo, sibona ukuthi kanti singancedisana njani. Ngeke sakhulumisana lohulumende yini ukuba khona khonokhana kwakuvele kukhona ozukho babekhona ama-private imota lezi ezincane zisasikhona bazivumele zibuyele endaweni lapho ezazikhona kodwa labo bananzelele abanini zimota lezi zincane ukuba bananzelele uhlupho lwe-COVID lolo lukhona balandele izinqumo zikahulumende. Lalo abakhale ngakho kakhulu izakhamuzi ukuthi into yezukho le eyabuyayo yena uhulumende awaphe amabhasi malitshwane kakhulu okunye okumangalisayo. Ngamabhasi abathona ngamabhasi abantu abathona ama-private bus. Ama-private buses lawo malitshwane. Uzathola ukuthi kule bhasi okumele yekhezi kodwa isithwala abantu la. Njalo ungazikhangela lezi mota ezithwala abantu amabhasi la khona. Zimota ezindala. Zimota njalo ezingakhangeleli ukuthi zincedise abantu ngesikhathi. Ngoba uzathola ukuthi lezo mota nxa zifunakala esithi thina ngezezukho zitholakala njona kule xa idizili ingekho kulo hlupho olunye olumangalisayo. Sike njalo sesikhangelela ukuba kathi ngesikhathi sonesi sobunzima ese-COVID kungathiwani kuba abantu basile kulesi sifo ngoba lawo mabhasi angaphuzi ukufika. Uzathola ukuthi sokuminyana phakathi khonaphana i-COVID protocols ezikhona lezi zasalandelela abantu sebepakishwa abaphakathi akula sanitization ukuthi babonakale hhayi abantu kati bangasila kulesi sifo esikhona esimemethekayo. Sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zehulumende zibhale izincwadi ziye kukhansili ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bakhale ngibagqoka imangakusho njalo nxa izulu lisina uzathola ukuthi akula mashidi lapho kugadela khona abantu. Njalo sivumelene thina ukuthi kakukhulunyiswane izimoto zibuyele zona izane zazwele zikhona kodwa kube izimoto ezi-good condition ezizalandelalayo imithetho efakwa nguhulumende.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo?
Emgwaqweni kuyaphithizela okunyakubangalisayo kungayangale ezehla lobhengula ukusuthiza lapha kubhashi la kohamara esikhona kukuhamara isiphithiphithi kugcwele abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho. I-transport le iyaswelakala okunyokumangalisayo kuya kulobhula ngale lezi ziyakokocolbak kwafana akumanga kuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esibolo zivulu bathola abantwana balokhe bahuma baye bethuasuka sebuyele ezingeso kuya masofuso ishortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazayo lokhu wabhala into le ezukho kumele ukuthi kufake obaba asabe maningi angaba maningi sokusebenza kuhle.
Lithe lizaqoqa nalezinye njalo inhlanganiso ngalolu daba.
Enye yokuqala indaba ezakhulumisana ngendaba ze-transport bakhona akhethiweyo nema yekhovid yona yikhona kasihlala baningi abakhona abazakuya sibela kuxoxiswana namanye ama-association ngoba sohlupho sonke sikukhangeleyo ose wonke umuntu lamasosiation akhona pha koBulawayo yawo ayakhathazeka.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Theresia Nyathi, isiphathamandla esibona ngemota zokuhambisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Singakehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owayengumabhalane wakuqala unsundu wekhansili yakoBulawayo uDokotela Michael Nkanyiso Ndubiwa obhobhe ekuqaleni kwayonale iviki ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kulelo dolobho. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekele mhlanga nesithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.